so kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaziku 7 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19.
Nge-lockdown yokuqala uhulumeni wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasotsha aphathisa amapholisa ekulandelweni kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini beyesebenza njengoba omunye wabo owayengusupervisor wabo esefile ngegciwane. So bona bathi hayi namhla asikwanisi ukungena emsebenzini, abaqale besinike i-PPE.
Abongi besibhedlela seSalim Mugabe eHarare bakhalala umsebenzi phezu kokuswelakala kwempahla yokubavikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus leminye imikhuhlane. Kubhubhe abantu abane kwele Melika izolo kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo iCapitol ngabalandeli bakamongameli Donald Trump.
Ungakhangela abantu ababedemonstrata uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu ayisithupha lechumi 610 ababanjwe leli gcikwane izolo kundawo ezijiyeneyo zelizwe. Kwababhubhileyo abayisithupha ngabe Harare, kobulawayo kubanjwe abangamachumi amahlanu 50. Isigaba seMatabeleland South sona sibe labafika phose ikhulu 90. Le Mashonaland East layo ibe labafika phose ikhulu 99. Lezi nsuku idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabatholakala belegcikwane leli. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo ezixoxele Studio 7 zithi zikhathazwa ngendlela abezomvikela abaziphatha ngayo lekho kuqale ukuvuselelwa njalo kwemigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zikhuthaza uhulumende ukuba abuyisele ezinkambeni amasotsha ahlomileyo kusebenze amapholisa nje kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 oluqale ekuqaleni komnyaka odluleyo lwabanganeno ngokuya kwesikhathi kodwa lwavungama njalo umnyaka ususiyaphela kuze kube namuhla. Lokhu kubangele ukuthi uhulumende akhuphule izinga lokulimuka igcikwane le-coronavirus laya kusigaba sesine kumbe level 4 ngesilungu ukuze kulandelwe imigoqo yokuvimba leli gcikwane. Uhulumende wafaka amasotsha ukuthi ancedise amapholisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Khumalo uthi ingathi ilizwe selisempini.
Indlela okwenziwa ngayo ngani sokusempini, amasotsha abhodi keri imbobho ama-AK-47 abantu sebesesaba ngani basempini.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Bekithemba Sibanda uthi abantu ababambane lohulumende baliswane le-COVID-19 hathi ukuhlukumezana.
Na abantu uhulumende bancedisana khona lapho. Abantu laba bancedise ngokugqoka ama mask, social distance. Uhulumende izisebenzi zakhe khona le zibhedlela layabona ukuthi izinto zonke zikwanile.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi okwamanje i-lockdown izasebenzela abalemali zabo.
Ukuhamba kwabantu yokudinga impilo. Njengoba sokule lockdown, kuningi esifisa angathi uhulumeni weZimbabwe angakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi. Otherwise, okwakhathesi kungani i-lockdown ingasebenzela abantu abasezimali zabo ngoba yibo abavunyelwayo ukulokhu bendiza esiphathela umkhuhlane lo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Lela Ncube yena uthi amalungelo abantu aqhubeka esephulwa nguhulumende ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje sibona nje njengoba kuqalile i-lockdown amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Neva Bonde usekhuthaze uZulu ukuba alandele okuchiwa ngabezomvikela ukuze kube lokuthula ezweni.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasotsha labantu kukhona. So lapha siyakhuthaza abantu ukuthi lingayenzi ingane likahlangana lamasotsha lamapholisa. Sicela ukuthi likomply sibili lilalele khona lokwaza litshela.
Asenelisanga ukukhuluma labezomvikela ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye abongi abakuhlangothi lwababelethisa omama esibhedlela seHarare Central bakhalele umsebenzi lamhlanje besithi bafuna ukuphiwa impahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane efana legciwane lecoronavirus emsebenzini wabo handubana babuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala ngemva kokuba esinye isiphathamandla sesibhedlela lesi esesisaziwa njalo ngelokuthi Salimgabe Central Hospital esingumetron kulolu hlangothi silahlekelwe ngumphefumulo lamhla ekuseni sicatshangelwa ukuba sibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abongi laba bathi akekho obanakekelayo kulokho, kungakho bethethele linyathelo ukuba kabayi kungena esibhedlela ukuthi basebenze ngaphandle kokuthi batholiswe impahla yokuzivikela ama-personal protective equipment. Esinye isiphathamandla esimela abongi esibhedlela lesi umnumzana Moses Sibanda uthi ukubhubha kukametron yikho okuhle kwangenisa ukwesaba kubongi bakulolu hlangothi.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini njengoba omunye wabo esefile ngigciwane, so bona bathi hayi abaqale besinike i-PPE njengoba thina sonke singabantu abafananeyo sonke siyakwanisa ukufa ngegciwane leli.
Kunje bekhona abasemakhaya asebezisuse emphakathini ukuze bengatheleli abanye leli gciwane, i-self isolation ngesilungu, ngemva kokutholakala ukuba balalo leli gciwane. Ke sizwe umbono kamnumzana Taurai Kwenda, omunye wabongi laba.
I'm 10 days after having been tested, but in actual number of days I've been isolating for 11 days.
Sengilamalanga alichumi selokhu ngaya ku self isolation. Empeleni sezilichumi lani isuku lokhu engatholakalayo ngilawo umkhuhlane. Akekho ngisho lo yedwa othe wasupha udinga ukuthi azwe nje uba sengisizwa njani. Munye kuphela othe wangithinta ukuthi azwe uba senginjani.
One of the infection and control sisters, she's just a friend, but I don't think she was asking on a managerial concern.
Umnumzana Itai Rusike ingcwethi kwezempilakahle engumqondisi enhlanganisweni ye-Community Working Group on Health ukhuthaza uhulumende ukuba enze okumele akwenze ukulondoloza abasebenza ezibhedlela laba. Uthi kuyinto edanisayo uRusike ukuzwa abasebenza kulolu hlangothi bekhala ngokuthi basebenza bengelampahla edingakalayo.
We are also hearing of stories whereby health workers are being given just one face mask to cover, you know, for a whole week. It is
sizwa kuthiwa abasebenza ezibhedlela laba batholiswa i-face mask eyodwa kuphela ngeviki. Akwamukeleki lokho ngoba imikhuhlane eminingi itholakala ezibhedlela njalo ziyingozi enkulu nxa kukhangelwa umkhuhlane lo we-COVID-19. Asingeke sayinqoba impi yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 bengekho laba bantu. Siyabadinga kakhulu.
for us to defeat COVID-19.
Izolo kusihlwa umsekelo womphathi ntambo ugaja lwezempila kahle uDr John Mangwiro utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba uhulumende usebeke eceleni imali engamabhiliyoni ayisikhombisa yokusebenzisa ehlangothini lwabezempila kahle ukudinga okuchiyeneyo okubalisa impahla yokuzivikela lokunye.
To motivate and employ more health workers.
Ukuze basebenze bejabulile njalo siqhathe ezinye izisebenzi ukungezelela kulezo ezikhona kanye lokuthenga impahla esetshenziswa ukuhlola ama-PPEs.
Sundries and sanitizers and improve the infrastructure.
Udokotela John Mangwiro utshelela umsakazo njalo ukuba abogatsha lwakhe bazohlolisisa ngokushesha udaba lwabongi laba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje sezethuke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Kwabhubha abedlula amakhulu ayisitshiyagalombili izolo nje kuphela. UThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempila kahle lumemezele ukuthi izolo kuphela abantu abahlaselwe yi-coronavirus bedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,832. Abafileyo bedlula amakhulu ayisitshiyagalombili 844. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu bonke asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa sesisedlula isigidi esilenkulungwane ezilikhulu over 1,100,000. Ngokokuqala ukuthi inani labantu abahlaselwayo labafayo langalinye libe phezulu ngalo hlobo. Lezi ndaba sezethuse kakhulu izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Abanye bathi sebesisaba nokuphuma phandle ngoba kukhanya lo mkhuhlane usugcwele emuntwini wonke. Isizalwane seZimbabwe uThembeka Ncube uthe kumzisa ubuhlungu ukuthi indlela beZimbabwe abaphathwa ngayo xa bengena emngceleni kwele South Africa yiyo ezakwenza ukuthi babulawe leli gciwane okwedlulise amalawulo.
Kube bona baqakathekisa ukuthi abantu baphethe incwadi zokuhlolelwa iCovid ngesikhathi njalo bengami isikhathi eside lapha ngoba siyezwa ukuthi akumelanga abantu bebe more than 50 kwezinye indawo not even more than 30. Kodwa bona bayayeka abantu bebe baningi belale khona laphana bephefumula imoya ephefumulwe abanye abantu behlangana nabanye abantu. Hayi, le nto ingizwisa ubuhlungu ngoba xa ngikhangela ngempela isifo lesizosiqeda thina abaningi.
Umlingisi weZimbabwe odumileyo uDJ Mapresa uthi basevalweni olumangalisayo ngokuthi okubadanisayo ukuthi inkokheli ze-Afrika zilokhu ziphitsheka ngokumelela imithi yaphetsheya kada kula mizamo eyenziwayo ukuthi kuzanywe le mithi yesintu njengoba bekusenzeka emandulo.
Khona kuyasiaffecta ngoba nanku kuyavala amabhoda thina vele singabantu abanomadic abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe singabantu abahlala behamba. Lo kungena sidingo sokuthi ehambe umuntu angona ehambe landela abanye icabanga ukuthi lapha bakhona kuloo nto or kula ma-green pasture. Kusaza kuhlupha sibili ngoba ngezivalo zenezwi uyakubona ukuthi i-lockdown nale khona izakhuphuka iye ku-stage 5 iye ku-stage 10. Lanta uzabulawa yi-anti-covid lapha azabebulawa yindlala bebulawa yikudubeka bebulawa ngotsotsi.
Unkosazana Thembi Ndlovu yena uthi ngobunzima obuhlangana labeZimbabwe kungeneni ezibhedlela kwele South Africa kutsho ukuthi bazaphela. Uthi kusegcekeni ukuthi amabhizimusi amancane azavalwa kuthiwe yiwo amemethekisa leli gciwane.
Igciwane le-COVID-19 liyasiaffecta thina amaZimbabwe ahlala e-South Africa kakhulukazi. Sonke siyazi ukuthi amabhizimusi angekho emthethweni avalile ngokuningi.
Ingcitshi zithi uhlobo olutsha lwe-coronavirus olutholakala kwele South Africa yilo olumemethekisa kakhulu lumkhuhlane okwedlula wekusenzeka kuhlandla lakuqala. Kodwa ke bayahlekelela abaningi kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende ememezele ukuthi abantu abedlula isigidi bazaqala ukuthola umuntu wokuzivikela kule gciwane kwele South Africa kuyonale inyanga. Kodwa ke kwabeZimbabwe akusindaba zalutho lezi ngoba kusegcekeni ukuthi kuzaqakathekiswa kuqala izalwane zakwele South Africa njengalokhu okwenzeka khathesi ezibhedlela. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amalunga edale le-Senate, le-House of Representatives, awamabandla omabili, elama-Republicans, lema-Democrats, awemelika, ahlaselwe ngabalandeli bakamongameli Donald Trump izolo, babaleka esigodleni seCapitol Hill. Ekuhlaselweni lokhu kubikwa kubhubhe abantu abane. Kodwa amapholisa enelise ukuletha ukuthula amalunga amadalela acina eqhuba umsebenzi wokuhlela ama-electoral votes empondo zankomo namhlanje. Egcizelela ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho olwenziwe enyakenye. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benze lokhu kulandela ukuqokozela okumangalisayo eCapitol Hill, lapho abalandeli bakaTrump abangene khona ngenkani besithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Amapholisa abika ukuthi kubhubhe abantu abane kulandela ukuqokozela lokhu okwenze amalunga edale leSenate leHouse of Representatives abaleke eCapitol Hill. Aphenduke kuleyo ndawo amasotsha lamapholisa sebabophe abanye abalandeli bakaTrump othi waqhulwa nguBiden kukhetho lukamongameli. Bekuhlafunwa udaba lwama-electoral votes awesabelo seArizona abalandeli bakaTrump bengena eCapitol Hill. Umnumzana Ted Cruz webandla lama-Republicans labanye bakhe kade bezithi ama-electoral votes awesabelo lesi kawaqondanga lawezinye indawo. Kulandela ukuthukana okwamahola ambalwa, umnumzana Pence umsekeli kamongameli wethule umbiko othi sebevumelene ukuba uBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, wathi uTrump waba langamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Ukhetho lukamongameli kulama electoral votes ayi 588, ngakho ke nxa ukuthi umuntu enqoba kumele athole ayi 270. Lapha ke sibona ukuthi umnumzana Joe Biden uthole ama electoral votes ayi 306, kube sokusithi ke umongameli Donald Trump uthole ayi 232. Sokumele kubhalwe phansi lapha edale.
The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives.
UTrump ovalelwe inkundla zakhe zokuxhumana eTwitter leFacebook izoloko sihlwa kulandela ukwethula kwakhe imibiko okuthiwa ingamanga. Usesithi uzasekela uBiden ukwenzela ukuthi angene ngemfanelo esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 Zibandlela. Kulabanye abakudalela ecabinet abasebefuna ukumsusa esikhundleni, njalo labelezikhundla eziphezulu kuhulumende wakhe asebethiya umsebenzi wesithi kabavumelani lokwenziwa nguTrump. Baningi abantu abadabuka eZimbabwe abachothoza okwenziwa nguTrump. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF.
Into eyenziwa ngumnumzana uTrump bakuthi ngesikhiwa yi-mockery of democracy, yikho okutshengisela ukubana umuntu uyabo sifunwa ngumbimbindoga, umuntu othi hayi kimi yikho okulungileyo kuphela, kwabanye hatshi akulunganga. Kubi khona kana ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyekele omunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Rafael Mthombeni ohlala eMelika.
Kanye ukuthi kulomkhenke omkhulu kakhulu okhona phakathi kwelizwe leli, njalo ungakhangela abantu ababedemonstrator uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa abakade bedemonstrator. Kulabantu abangafanani lalaba abangekho lapha abakhona phakathi kwelizwe abahlezi ezindlini.
Kulabanye abasola indlela amapolisa avimbe ngayo abalandeli bakaTrump abangene ngenkani eCapitol Hill, bathi bekuza kufa abantu abaningi lokhu ngakwenziwe ngabantu abansundu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguGibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz kushortwave. Lokhu kugqokozela emngceleni we-Bait Bridge. Inkulungwane zabantu zifuna ukucapha, kodwa indwendwe zihamba okwesiqubu sonwabu, abantu belala emngceleni okwamalanga athile. Intatheli izindaba yeStudio 7 ukhuza naye Musengi ubesengceleni lo waxoxa labakade bekhona. Owakuqala ngumnumzana Brian Ncube.
Thina into besiyifuna nje ukuthi at least bezivulile sikwazi ukuhamba because since Monday ekuseni sila. We are on a queue. La ma COVID certificate edwa expire manje sazwe sizowa testa kuphi. Endasela imali yokutesta again. Yabo? Yi problem yethu silayo and asikwazi what the procedure ukuthi kwenzakalani phambili kumi njani siphongulandela ama queue nawo ama line kumbe sengu 8 or 10 awusayazi line eyiyo yeyibona mina ngiye South Africa ngizele 1
lo ngumnumzana Brian Ncube obexoxa le studio 7 ese Bait Bridge siphinde saxoxa lo mnumzana Malusi Brian Magabela
from the struggle nge corona sizaya ku corona because sokudate all this bush sokungcolile
lo ngumnumzana Malusi Brian Magabela kesizwe omunye njalo othande ngokuzibiza ngelokuthi Max
enye into esikhompena ngayo angithi kusebusuku silele thina ezimoteni abantu bakwazi ukusitshontshela akuna maphoyisa apatrola la the only way la ungabona khona iphoyisa yila kunemali khona la kungenamali khona ngekubabona la bantu manje ebusuku nje besigijimisa omunye umuntu yawhatsapp umuntu ubushuthi phone yinto nje esikhala ngayo ukuthi please abakabe sithathe lathi serious ezamazimbabwenzi because nake kusekhala hayi ukuthi mhlambe sivakashile it's all like the country le please best respect and please thank you
lo ke ngothande ngokuzibiza ngelokuthi Max ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese Bait Bridge Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya indaba eziphathelane labesifazane. Gambe uhulumende engaba ephatha kuhle na udaba lwe-COVID-19 ikakhulu uvalwa kwelizwe. Usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxalo nkosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo endawonye lomfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance onguye osungula lingxoxo
Ithina ngokubona kwethu njengamabandla sikubona bekufanele ukuthi kube lokumiswa ukuthi abantu bengahamba-hambi ngenxa yokuthi inani elama-infections njalo lenani labantu ade sebesifa kumba abangathi abafayo ngale COVID umkhuhlane we-COVID-19 ubusumnengi ukuqhuba kwakhona khathesi ngikhuluma kanje bengisemalokishini sikhangele ukuthi uhamba njani ngiyabona ukuthi amapholisa akhona avalile imigwaqo abantu ade bephendekiswe ekuseni abangalazincwadi kodwa-ke ukumiswa kuphela kwabantu ukuthi bengayi edorobheni lokuhlaliswa ngkhaya akusoze kwanele kumele ukuthi kukhangele ukuthi izibhedlela zilayo yini imithi edingakalayo kule mbheda yini ekhona e-Strong Group i-ekusileni isibhedlela sekusileni sivulwe kuncedise ukuthi sivulwe njalo lokuthi abantu abasezindlini bephiwe amacebo okuthi nxa usutholela umkhuhlane kodwa ungikhaya ungazivikela njani le muli yakho konke lokuhlala usasilela ikakhulu information ikakhulu izinto abantu abangabalazo nxa bengikhaya kwenzela ukuthi bezivikele ngoba abaningi sebegula ngalo umkhuhlane umuntu uyabe engikhaya kodwa engakwazi ukuthi ayenze
Siyabonga. Ingqobe yisibuye nkosazana Mathuthu. Uthini ngamazwi kamfundisi Sibanda?
Ngiyamuzwa umfundisi Sibanda. Yebo ukhona nxa sibhekela kwezempilakahle ukuthi kuvikela abantu bengathelaneli igciwane. Ibifanele libe khona i-lockdown. Kodwa hayi enzima kangako. Mina ngingaba sezimbabwe amavikela adlulileyo. Into engiyibonelele ukuthi abantu abalandeli imigomo ebeyiweyo ukuze bazivikele kuleli gciwane. Lokho kungabekwa i-lockdown nale esibekiwe kodwa into emqoka ebidingeka kakhulu yikuthi abantu bafundiseke babe lolwazi lokuthi kahle kahle kuyini igciwane le-COVID-19 uthola abantu bebaningi endaweni eyodwa bewuthele okwenza ukuthi izinga lokuthelana liphakame kakhulu abanye abantu abagqoka amamaski abanye abantu vela ngibona lokuwasha izandla futhi sesibona njengakobulawayo kona fana amanzi awakho angazi ukuthi abantu bayazi ukuwasha yini izandla
ungathi uhulumende we-South Africa umbona eluphethe njani udaba lwe-lockdown lolo
lapha e-South Africa lockdown level 3. Ngicabanga ukuthi okwamanje uhulumeni weSouth Africa ube imigomo efanayo kuye wonke umuntu owaseZimbabwe noma wakuphi okuya phandle weSouth Africa noma weSouth Africa sithemba ukuthi ulevel 3 lo uzasiza ukwehlisa ukuthelelana kwegciwane leli. Izinga labantu abangenisukuzikhandela abavalile imisebenzi abangasasebenziyo liyakhula njalo lokhu kusho ukuthi indlala ebantwini layo iyakhuphuka. Okwamanje singatho sithi njengabantu abavela eZimbabwe yazi abantu abanama-documents angaba apheleleyo angabavumela ukuthi babhalise noba yini isizo lulapha eSouth Africa kunzinyana kakhulu ebantwini baseZimbabwe balapha eSouth Africa ngoba noma kutholakala ukudla lokho ngesinye isikhathi kutholwa yila abantu balamaphepha aqondileyo abavumela ukuhlala esikwaziyo ukuthi amaZimbabwe abaningi alawa amaphepha abavumela ukuhlala so kuba nzima ukuthi babhalise lokho kudla kumbe lolo sizo oluprovida i-government eSouth Africa.
Mfundisi Sibanda, ungasigqibela lingxoxo ngokusichasela ukuthi kambe leZimbabwe lona lingabe lisehlelwa yini, kuyini okungenziwa?
Vice President engabe nguye ngu-Minister of Health, bekufunakala ukuthi ngabe kudime umuntu obamba leyi ministry engaso Vice President, uqashe umuntu okhangele i-Minister of Health ngenxa yokuthi siphakathi kwe-pandemic, siphakathi komkhuhlane obhuqa umhlaba wonke. Singeke sathi kunjalo kufakwe ukuthi umuntu obambe isikhundla ezimbi. Angikhumbula nani iZimbabwe inkulu kangaka kulabodokotela kulabantu abangakwanisa ukubamba lo msebenzi bewenze kuthi. Okwesibili, i-corruption. Imali eningi iyadliwa ingena ezindaweni ezingafanelanga ngenxa yokuthi asilandlela zokubamba into le-corruption le. Ngibona nani yiyo edla izinto eziningi. Ngoba sikhuluma kanje amanesi ethu kahaya i-personal protection. Izinto ezidlula kumele ngabe uhulumende uyazinika amanesi. Ama-donations abe maningi kade siwabona. Uvula amaroli sibona ku-ZBC. Lezi mali ezinkana kade ezikhulunywayo. Kodwa ukuthi nxa ungena ku-ground ukuthi uzibone zona ezo zinto awusozozibona. Ngakho kumele sidilele le-corruption kufakwe substantive minister ongakhangela i-ministry. Ongakhangele i-ministry ye-health. Ngenxa yokuthi siphakathi kwenkana kade kodubo olukhulu kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, endawonye lomfundisi uSen Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibandwa kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga elizweni kulandela ukubhubha kwabantu abalitshumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasotsha aphathisa amapholisa kulandelwa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini bethu ku www.voaindebele.com.